izanu phezulu laba isigoqele wonke amabutho emabili izibra nezandla andubeni ukuhlangana kwamabandla amabili lawa izampu nezanu jongwe kwaba yizanu pf. Ngakho-ke ekukhetheni kwakho nakokwana yibo kusale kubalulekile ukubana kusale kusezandleni ezebandlanye lezanu pf ngoba yibo abalembali egcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto-ke udaba mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuzo okokuqala, ubaba uThuma ukuzanu kumbe ukuzanu?
Ukuzanu pf.
Okay. Ukuzana uPF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangele ngelihlo elivulekileyo, hhayi ilihlo elikhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngobeninga. Eqinisweni elikhona, indaba yokukhetha amaqhawe elizwe imbekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu, bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esizama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelisise ukuthi hayi kuthiwa izanu iyabambana lezaphu. Engathola ukuthi ngesikhathi ibambana lezaphu, yayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lo lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesimele esinjalo. Eqinisweni, ngendlela into le emise ngayo ikubi, bekumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesi meeting esilungu phecelezi i-structure esacreatewayo, i-structure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuzanu kumbe bavela kuzaphu, ngoba eqinisweni kathesi indlela izanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi zani indlela eyiyo yona lemi khona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo, ngoba nakho phela amanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanjabo Dabengwa nabo Akim asebasichiyayo nabo Mabhena and so forth, vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu, rather kakho kuzanu. Abaningi bakhona laba embaqambile bafe vele bengekho kuzanu. Kodwa iqiniso elikhona, laba bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeswe ngendlela eqondileyo, baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hayi ukuthi baze babe mdimunye lezanu kwezothi izanu iba-recognize. Khona ukuthi izanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of ukuthi-offer esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle, kurongo. Akumelanga size sizithole sesimene esinyalo esesifikwa nguThuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elawo umlando ukuthi ngoba yiyo egoqela inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi kayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamanje. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuZipra abase bengarecognizewanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu. Namhlo sokuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe, abona ukuthi into yonke le ivele iyinhlanekelayo, asingaze satshela namanga abantu bakithi. I think into le kufanele siyilungile. Okunye njalo yikuthi-ke sikuzana ukuthi kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izinala avela emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare, kanti i-Heroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele bese iseHarare. Akwenzeki ukuthi sibe nayo thina i-Heroes Acre also eyibranch esemathebeleleni, phela nathi besilayo vele ngesintu sethu i-Heroes Acre yamaqhawe emathebeleleni yasentumbane siyayazi sona. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nanti udaba mnumzana Chuma.
Uba uMhlanga ngiyamuzi yakhuluma but kukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe ngala esingathi ngesilungu ama-facts agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yasuka yaba khona ikuthi kwakudaleka iparty enda ukuthi ayizanu PF ibambanisa izaphu bezanu jongwe kwaba yi-1 kwaba yizanu PF. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi, it's not a public secret, umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwathini siyakwazi konke ezinye indaba zekuka uhundi siyazazi andibana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenzayo kuthule sokule dlame p f so hayi yekela ngikhulume thinasikulalele ukhuluma uzwana funda ukuthiona nxa omunye ekhuluma akhulume wena ngokuqamba mangaziheraeaoration ungafuni ukuthi size wena
zwanaawenaungakwaziuse
England khonale awukwazi ukuthi khuma ngami mana sikutyele thina.